ubotshelwa ukulambisa ingane yakhana njengendoda engumbalisi imali yakhe nxa isitshwa isamene lisuthi ayenze konke okufanele akwenze njengobaba womuzi. Kuyatholakala ke ukuthi kwesinye isikhathi ukudla kuyasilela lanxa isithi yena zonke izikhathi uyazama ukuthi khona okhalakho ukudla akuyabelanela abantu abakhe basale besidla laye ethi nxa isemsebenzini ahambe lokunye ukudla khonokho kwenelisa ukuthengwa imali yakhe. Ngokunjalo kutholakala ukuthi abantwana ngale sebekhala ukuze kwasuke kutheni bambophele ukuthi sesehluleka ukunikeza ukudla umntwana. Besebenzisa isisekelo sombuso lapho umntwana kuthiwa ulamalungelo ezinto ezithile okugoqela nelungelo lokudla.
Manje njengamatitshala lithini lina ikakhulu sikhangele udaba lweholo lokuthi iningi lithwele nzima, ungasitshela nje ngamafitshane?
Indaba le ntatheli Chris ibuhlungu kakhulu masikhangela ukuba umbalisi ukhangelelwa phezulu kangakanani. Kodwa-ke nxa usubuya ukhangela izisebenzi zikahulumende uqathanisa leholo elitholwa ngumbalisi kuzwisa usisi. Umbalisi nxa umqathanisa lo mongikazi uzathola ukuthi umongikazi imali ayitholayo ithe xaxa kulekambalisi. Ungadingisisa ebantwini abaningi uze beza besithi hayi iholo liyafana, sokusiya ngama-allowances abantu abatholayo. Baqinisile ungathanda ukuthi ukhangele ukuthi ama-allowance atholwa ngumbalisi ayahlekisa nxa singakhangela ukuthi umbalisi usathola i-rural allowance ye-2000 RTGS. Nxa siphathe kuhle sebesithi 2000 ilingana lempondo. Kambe ukuthi umbalisi ofundisa emadolobheni ungamqathanisa lo mbalisi ofundisa emakhaya, udubo olutholwa umbalisi emakhaya lulingana lempondo. Sikhangele ukuthi i-transport allowance ibo 7000 lokuyimadlana layo sithi $7. Nxa umbalisi esebenza koBulawayo evuke ekuseni ebamba umchova kumbe kati iphathi zabo zubuko zona ezokuthiwa zijibhelela nxa sowufana i-$7 imhambisa kangaka emsebenzini. Sisakhulumke ngomakhaya ukuthi nge-$7 uzahamba emakhaya ayifike esikola kiso aphenduke abuye ezobona imuli yakhe abuyele. Khonokho kukodwa kuyasitshengisa ukuthi kukhona okungekho kahle kuhulumente nxa sikhangela ukuba izisebenzi zakhe uziphatha njani. Kuze kufike esimeni sokuthi umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe, umbalisi uthwele nzima ukuzinakekela yena. Okubuhlungu kakhulu yikuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuli umuntu uyavuke sesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazi. Kukanti thina sikhangelanga vele ezombusazi, sikhangele ilungelo lababalisi, sikhangele impilo yabampofu. Njengabantu abakugatsha lwezemfundo abaningi kwezemfundo esihlangana labo ingane esizifundisayo ikakhulu thina vele siyame emaphandleni uzathola ukuthi sikhangelane labantu abampofu. Buye lo titsha sehambe siyafundisa emakhaya usesiyakuba ngomunye umnyanga ezezehluleka ukuthi yena esikolo lapha khona adle kuhle imuli yakhe laye idle kuhle.